Uphenyo luyinto ephakathekile kakhulu ngoba luyenza ukubana singabi lokucabangela kodwa sibe lokucinisisa ukubana into eyenzakeleyo iyenzeke ngasizathu bani njalo iyenzeke kutheni. Lokhu ngikhulumela ngoba thina ibandla lethu leZANU-PF yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni. Njalo futhi ungawukhangela akulasidingo ukuthi sincanga ngathi awumbe sifuna ukuhlukumeza sibili. Sesingahlukumeza abantu abanjengomunye okukhulunywa ngaye lowo obengaziwa izolo kodwa namhlanje sevuke saziwa ngemva kokuthunjwa lokubulawa sisaziwa. Kanti nxa kuvele kufuna ukwenzakala izinto sinenzakalayo yindaba okungenzakali emabizweni avele esaziwa edumile njalo elo hlonzi ku-opposition politics ubona phela amabizo ananye abothi amisa bona omaheri ostalo sowendi labantwana so kungabe susezwe emuntwini vele obengaziwa izolo obengela any effect at all abe nguye osethunjiwe wasebulawa. Yikho ngisithi mina uphenyo luyadingakala ukubana sibone ukuthi kanti vele kusani kuvela ngaphi ngoba akuveli ngithi lathi kuyasingcolisa sesithathele ngokuhlala sinindwa udaka ngento esingaziyo ukuthi kuyohlala kuthiwa iZANU-PF isidumba abantu isibulela abantu siyenze lokhu lalokhu. Angiyobona inkinga ekhona ukuthi nxa kusenzakala izinto lezi ziyenzakala kungabi lokusakaza ukuthi umuntu akona ngoba ngabe sicinga ukuthi nawo ngumuntu lowo ngiyothumbileyo kanti indaba lingambophi uthuma umile laphana kumbe umthembo uTube nawo simbonile nguyothombileyo
yokodwa kulomunye ozithetha ividiyo esethunjwa ngumuntu ophume kuvidiyo yangkhona le lokhu engakabojwa kuzekuye lamhlanje antobantu ngani uyahlupha khona ukugoleta
ividiyo yana ethatha Mthembo ayitshengisi ukubana uhamba njani kutheni yabona mina kini kwesikhathi ngibomcele bona ngata for sure nxa abantu esitiko na ngokwe-state management enina mhlawumbe kuyabe kuliqiniso uyithethe njani ugijima kutheni njalo i-connection yangkhona ini njani ngoba phela into le ifuna ubufakazi obupheleleyo uyakwazi ukuthatha mina ividiyo ngizigijimela ngizibambela ubhobha mali usufaka ku-social media nanguthuba uyagijimisa lapho ufuna ukungithumba kukanti uthuba elekushooting range le kumbe beseqazi lakezinyela le kumbe besenza whatever kwenzayo kube uvele uthuma lengubo yokubana ebethele kodwa bezofaka ividiyo lama-afori e-shopping lawa othi ukanye ngatambeta ibonze yikho sithi kona uphenyo luqakathekile luyadingakala even or i-independent civil luyafunakala ukubana sibone sathi bona laba bantu abakwenzayo bakwenza ngaliphi ngoba hhayi akuveli ngithi nxa kulo munye omunye wethu okwenzayo wenza ukuganga.